Izinwa hiyo ehlampulu la manzi edolobheni leGwanda ibisithengisela umasipala osukathengisela izakhamizi lawo manzi. Lokhu sekudala ukuthi amanzi kuleli dolobho abe le ntengo ephezulu njalo kube lokudonselana phakathi kwezinwa lomasipala okudala ukuthi kuhlale kungela manzi kuleli dolobho. Ngomgqibelo ekuseni impompi zivuke zomeqha, umasipala wabikela izakhamizi ukuthi lokhu kudale ukuvalwa kwamagesi lapho kulenzini ezipompa amanzi ngoba izinwa lesikweleti sezesa. Olwela amalungelo lontu uMnumzana Ntaniso Mpande wayisakhamuzi seGwanda uthi sokule mnyaka kufakwa izinqumo zokuthi izinwa iphume kudaba lwamanzi lokhangela umasipala kodwa lezi zinqumo kazilandelwa.
Kwenzakalani phakathi kukahulumende lezinwa the municipality of Gwanda ukuthi kungani i-municipality of Gwanda ingatholi i-water treatment plant ukuze siyenelise ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa sesisenkingeni ezinje siqonda kubani njalo sikhuluma lobani ngubani ovele kumele ukuthi esinike amanzi.
Isikhulumeni senhlanganiso yezakhamizi eGwanda uMnumzana Morvin Dube uthi sokumele uhulumende athathe udubo lwamanzi eGwanda njengodabo lomqoka kuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwemikhuhlane.
Kuyavuka imikhuhlane eminingi njengecholera, imikhuhlane osikhudo engayenza ukuthi abantu bagule imikhuhlane etshiyeneyo.
Isikhulumeli sogatsha lezinwa unkosikazi Major Mnonga utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi bavalele amagetsi ngenxa yesikweleti se-$14 million. Uthi kodwa labo bakweletwa imali engange-$140 million umasipala weGwanda.
We have been cut off by ZETDC owing to a debt of $14 million. Gwanda municipality owe us $140 million and they
sivalele amagesi ngenxa yesikweleti se-$14 million zimbabwe-dola. Umasipala wedolobho leGwanda usikweleta i-$140 million zimbabwe-dola njalo behluleka ukusibhadala. Siphakathi wokukhulumisana labamagesi ukuze babisele amagesi kodwa sikhuthaza umasipala weGwanda ukuthi abhadale isikweleti ngoba nxa engabhadala athi sizenelisa ukubhadala isikweleti samagesi.
Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi lenqabe lesikweleti sezinwa iningi lale mali igweledwa zingatho zikahulumende ezingabhadaliyo kumasipala.
Abantu izikwelede zabo zikhona sibili azimangalisi kodwa izikwelede eziningi engezikahulumende.
Izinwa kathe sifuna ukusithayelela but when we talk of government departments isibhedlela okokuthi wide consultations are required ukuthi ziyovalela isibhedlela zetherapy yiyo ama-government departments avele kuyikuthi ale zikwelede ezesabekayo.
Kunyanga edlulileyo umasipala weGwanda uvalele izakhamizi zamanzi ukuze zibhadale isikwelede. Okwamanje izakhamizi eGwanda zikha amanzi ezikotsho lasedamu leMthabezi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.